sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 16 kuMabasa 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
sesile 41 years of independence. Independence ichiyene le freedom. We have 41 years without freedom.
EZimbabwe linanza iminyaka engamachumi amane lanye lathola uzibuse kule mizwa ehlukeneyo ngesimo somnotho lezombusazwe.
Abanye babo ngabantu abagulayo abalama BP okufana ukuthi bathola ama tablets kodwa abawatholi ngenxa yokuthi egami khona ngale abalawo amaphilisi. Njalo asivunyelwa thina ukuthi sihambe siye babona ngenye yezinto esihlukumezayo leyo.
Amalunga ibandla lemthwakazi Republic Party abotshwe ngenyanga edluleyo amiswe phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo namuhla. Ukuhlelo Woza Friday kuliviki silomculi womdumo werumba uSifundo Nkala ohamba ngegama lokuthi Mazwa Mahle Super Sound Band. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abogatsha lwezempilakahle bathi izolo kuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezedlula amachumi amabili 21,300 ijekiseni yokwenqabela iCOVID-19 okulinani eliphezulu labantu abahlatshwe ngelanga linye. Lokhu lolu hlelo luqalileyo. Lokhu kukhuphule inani lasebehlatshwe ijekiseni leyi eZimbabwe kusukela ngomhlolanja lonyaka. Babazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 252,932. Inani lasebetholakale bele COVID-19 lokhu yaqhamukayo eZimbabwe nyakenye sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 37,422 okulinani eligoqela inkulungwane ezingamachumi phose amathathu lanhlanu 34,961 labagule basila kulomkhuhlane wona obulele abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye yalo 1,550. EZimbabwe linanza iminyaka engamachumi amane lanye lathola uzibuse kulemizwa ehlukeneyo ngesimo somnotho lezombusazwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Mhlaka 18 Mabasa, iZimbabwe izafikisa iminyaka engamashumi amane lanye 41. Abantu abaningi bekhala ngenhlupho ababhekane lazo empilweni esezisengezwa laye kuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. Abantu abaningi kabala misebenzi kuleli, njalo abantwana abaphuma emulini eziswelayo kabenelisi ukuqhubeka ngezifundo lapho ilizwe livaliwe nge-COVID-19 lockdown. Kuthi lalapho sezivuliwe izikolo, indleko zezifundo ikhuphuka ngendlela yesithusayo. Abaningi bathi akula okokuthakazelela ngosuku lwe-independence lonyaka ngoba abantu bethwele nzima. Okhokhela izaphu umnumzana Isaac Mabuka ngomunye wabathi kakula okokujabulela nge-Independence Day yalonyaka.
Yeah. Siyavuma ukuthi wona sesile 41 years of independence. Independence ichiyene le freedom. We have 41 years without freedom. Kusukela lapha abantu ababulawa khona ngegugura hondi kwatshengisa ukuthi i-freedom inlutshwana, i-freedom ekhona ngeyamabutho ukuthi bakwanise ukugijimisa abantu.
Uqhubeke esithi kumele uZulu alwele inkululeko yakhe ngokuzama ukubuyela kuziqondiso ezazikhona ngesikhathi abalelwa inkululeko yelizwe besiya empini.
Sathi ngesikhathi uMgabe esekhitshiwe sacabanga ukuthi i-freedom iyabuya. Into yasimangalisayo ukuthi within those days kwabulawa abantu ade bezama ukudemonstrata. Ukudemonstrata is part of freedom of expression. Uhulumende kumele avumele abantu bademonstrate as long as bengabi violent.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mavela Sikhumalo okhokhela inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition.
Lapha eZimbabwe akula i-nation kodwa lapha kule state and vele khonapho kade bona besithi i-state lay i-driven by i-political party hayikhona intando zabantu.
Kodwa umnumzana Mabutho Moyo uthi inhlupho ezibhekane leZimbabwe zibangelwa izidezo zomnotho.
Ye, uhulumeni usebenza gadalana ukuthi kubonakala ukuthi amalungelo abantu ananzelelwa ngoba ama human rights izwe lonke nje ize kazi lonke lomhlaba wonke into eziqhakathekileyo. Abantu kumele behlale bengahlukunyezwa, kumele behlale bethola amalungelo abo.
Usuku lo independence yeZimbabwe lonyaka lunanzwa ngayona le mpela viki ngesonto enkundleni zebulenjini beinternet kungelambuthano ngenxa yemkhuhlane we-COVID-19. Imicimbi yokunanza leli langa eminingi yayo ezakwenzelwa ebulenjini lonyaka igoqela umdlalo wenguqu phakathi kweqembu le-Highlanders le-Dynamos. Kodwa lokhu kuza kwenzakala kungelabantu ngoba eleZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba wonke lilwisana lokuvimba ukumemetheka kobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party abotshwa ngenyanga edluleyo amiswe phambi komthethwandaba kamantshi wobulawayo namuhla, lapho aziswe ukuthi azaphindela njalo kuleli dale mhla ziku-28 kuyonale inyanga. Amalunga la ayisishiyagalolunye avalelwe ejele yekhami njalo awesifazana asemlondolozi, kulandela ukwenqaba kukamahloli umnumzana Sengestata Wengwa ukubakhulula ngemali yesibambiso yebeyili. Amagqwetha awe abameli Lawyers for Human Rights okuyiwo abameleyo abikwa esithi awakaziswa ukuthi ukuthethwa kwecala awetheswayo elokubangela udlakela kuyaqalisa nini. Abayisishiyagalolunye laba babalisa onkosazana Sibongile Banda loBusi Moyo labomnumzana Tinos Mkomo, Mongameli Mlotshwa, Akim Ndebele, Welcome Moyo, Maxwell Nkomo, Nkosinathi Ncube, Lo Levison Ncube. Ilunga laleli bandla umnumzana Mbonisi Gumbo uthi bakhathazekile ngabanye ababotshiweyo ngoba balezinyalo kanye lezifo ezithile njalo abafinyeleli ezempilakahle.
Mangumbonisi Gumbo oyemthwakazi Republic Party, sikhathazeke kakhulu ngokuhlala entolongweni kwama-members ethu awemthwakazi Republic Party angu-9 aseqedinyanga yonke besekambi. Amaloya ethu ayihambise udaba High Court ekumaviki amabili adluleyo besiyacelisa ukuthi abantu laba baphiwe ibail. Kuze kube la namhlanje abakaphiwa i-date eyokuthi indaba yabo izwakale emthethandaba we-High Court. Okuyinto esihlukumezayo thina ngoba abanye babo ngabantu abagulayo abalama-BP okufana ukuthi bathola ama-tablets kodwa abawatholi ngenxa yokuthi ekami khona ngale abalawo amaphilisi. Njalo asivunyelwa thina ukuthi sihambe siye babona. Ngenye yezinto esihlukumezayo leyo esifisela ukuthi ingabe ngalesi sikhathi sebekhululiwe.
Amapholisa abevalile izitalada ezinye kobulawayo. Ibandla leMthwakazi Republic Party lingabe lilibandla elilodlakela yini kumbe okukhangelelwe ukuthi abantu bengabuya ngobuningi bezophazamisa umsebenzi womthethandaba lamapholisa?
Ye, siyananzelela ukuthi suku zonke nxa kuzaba le court appearance yamalunga eMthwakazi Republic Party amapholisa abamaningi edolobheni bavimbe le ndawo eziseduzele Red Gold Court. Khonokho sinanzelela ukuthi bakwenzela ukuthi bayethusele amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ukuze angafiki ecourt njalo angancedisani lalabo ababe bebotshiwe ngokubakhuthaza bengena ecourt. So insuku eziningi vele siyalishwa khona ukungena ecourt and khathesi basiyalisa lokuthi sibone abanye bethu khona le ekami bavumela kuphela amaloya.
Ikusasake ngebadlale eMthwakazi Republic Party.
Sikhuluma sisenze nje sivela emapholiseni eSouthampton ngapha kobulawayo sisiyacelisa ukuthi kube le march ngesonto okuyikho kubonisayo ukuthi hayi amalunga ebandla azimisele ukusebenza awakhathali noma ngaze bazame iphi imizamo ngaze basibophe ngaze basipulale. Hayi, amalunga azimisele ukuthi kusetshenzwe khona sibili kunzima ngoba khathesi umongameli wethu uhlala engakhululekanga njalo esesabele impilo yakhe kodwa akutsho ukuthi iMRP izayihluleka ukusebenza kahle kahle khonoko yikho kuzayenza ukuthi sisebenze kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi abantu laba bayasincindezela kulona leli lizwe kodwa asizi ukukhathala vele kasikhathali futhi asibuyele emuva njalo sikhangelele ukuthi ngo-2023 iZANU PF le-MDC ziphume lapha eMathebeleland kube sokuyimthwakazi ebusayo kube sokungumthwakazi oyabe esekhokhela kuma-local government asemathebeleland wonke kunye lasemiklands.
Lowo ngumnumzana Mbonisi Gumbo, ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party. Sixoxela ekobulawayo. Usenjalo umphathi ntambo obona ngezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele idalele ephalamende ngolwesithathu ukuthi amapholisa awahlukuluzi amabandla ezombusazwe kodwa aqhuba umthetho nxa bebotshwa. Ubephendula umbuzo kamnumzana Anele Ndebele oyebandla le-MDC Alliance obethe kungani abantu bebotshwa mahlayana. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Amnesty International ithi kulabantu abazinkulungwane lenkulungwane eZimbabwe abangela maphepha okuzalwa lanxa nje bazalelwa kuleli. Abantu labo bagoqela labo abalabazali ababuya kuleli bezedinga imisebenzi bevela emazweni afana leZambia, iMalawi, leMozambique kanye lalabo ababulawelwa izihlobo ngesikhathi seGugurawundi. Ngogwalo olwethulwe namhla, iAmnesty International ithi njalo abantu laba baphila njengenyamazana zendle ngoba bengalazithupha ezibapha ilungelo lokuba izizalwane zeZimbabwe okwenza behluleke ukufinyelela inhlelo eziqhakathekileyo ezigoqela ukuya ezikolo, ezempila kahle lokuthola izindlu zokuhlala ikakhulu emadolobheni. Umanyano we-United Nations uthi bedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 abantu abakulesi simo eZimbabwe. Ithi uhulumende kumele aguqule imithetho yakhe yobuzwe ye-citizenship anikeze abantu laba amaphepha ngoba beyizizalwane zeZimbabwe njalo aphe labo ababulawelwa izihlobo zabo yi-Gugurawundi eMathebeleland le-Midlands izithupha kungelambuzo. Uhulumende na useke waluphatha udaba lwe-Midlands leMathebeleland wathi usebapha incwadi zokuzalwa abantu abakusimo lesi. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomeli we-Southerton edalele ephalamende umnumzana Peter Moyo ngalolu daba.
Yebo mnumzana, ya kuliqiniso sibili kumbe inamba yangikhona nje ingabe isemuva kumbe ingabe iphambili okwakhathesi ngoba into eyenzakalayo ukuthi akula lokishi ongatsho ukuthi khona akula muntu ovela eMalawi, Mozambique kumbe eZambia kumbe ngapi. Kuyinto evamileyo kakhulu elizweni lethu. Ngithemba ukuthi khona abantu abaningi bayazi ukuthi khona yiso isimo esilaso. Silodubo kakhulu kulu kazi ngabantu bonabo ngoba ngabantu nje abayenza ngathi kumbe abala ama-rights elizweni. So ngivumelana le report Amnesty ukuthi khona kulabantu abanjalo. So mina angeke ngaphikisa ukuthi khona bayadlula khona apho kumbe badluli, but ngokukwazi kwami mina bangadlula ngoba even ama-reserve asibili ungahamba uyathola ukuthi khona kulabantu abanjalo kakhulu kakhulukazi.
Umnumzana Peter Moyo ngumeli we-Southerton edalele ephalamende. Sehluleke ukukhuluma lomphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe ngalolu daba. Kodwa abasebenza ehofisini yabohlangothi lokubhaliswa kwabantu oluka Registrar General bathi lolu hlangothi luqoqa ukuvuselela inhlelo zalo zokuya endaweni ezihlukeneyo zelizwe ukuze abantu benelise ukubhalisa bethole ingwalo zokuzalwa, ama birth certificates, lezithupha olwe mobile registration. TikTok namuhla sikhangela ukunanzwa kukazibuse weZimbabwe lonyaka phakathi komomo wokumelana le-COVID-19. Sikhangele ezivela kamanye amazwe ngamafitshane.
Amapolisa abika ubana kulomuntu ophonguvuka ubhova wabudubula wabulala abantu abayisitsheya kalombili wagcina ezidubula yena ngokwakhe wafa. Kwesinye isitishi sabenkampani ye-FedEx edolobheni le-Indianapolis esigabeni se-Indiana kwele Melika. Umqondisi wenkampani elungisa imithi yama-vaccines eye-Serum Institute of India eyiyo elungisa umuthi osekelwa la inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations owe-COVAX usecele umongameli Joe Biden wele Melika esebenzisa inkundla yokuxhumana ebulenjini e-Twitter ukuthi akhiphe imigoqo yokuthengiswa kokuphathisa ukulungisa umuthi wamajekiseni awe-COVID-19 vaccine. Umongameli Joe Biden wele Melika namhlanje wamukele ihloko karhulumente yakwele Japan esikolweni sakhe ese-White House emhlanganweni wakhe wakuqala lenkokheli yamazwe omhlaba ukuhlangana mathupha lokhu wathatha intambo zombuso ekuqaliseni kwalo nyaka. I-commission ebona ngezokhetho kwele Chad, i-Independent National Electoral Commission, yethule impumela yokhetho yezinye izigaba zalelo lizwe eveza sobala ukubana umongameli Idris Deby Ino ulakho unqoba ukuze abuse okwehlandla lesithupha ngemva kokubusa kweminyaka engamashumi amathathu.
Manje wathi sike sizwe ukuthi abanye abalaleli be-Studio 7 bathini.
Mina ngikhuluma ngoBhenkosi Masimke Ndlovu from ePhumuza esigabeni se-Plumtree. Siyathaba namhlanje umsakazi ongilalayo be-Studio 7. Namhlanje sithola ithuba ukuthi sikhulume lo msakazi we-Studio 7 ezachitha sibanda. Asiphe ithuba ukuthi sicoce ngendlela esiphila ngayo lapha esigabeni sethu. Okusihlupha kakhulu yindaba yamanzi. So we tried our business nata emfuleni but asilamgodi ngoba ama councillors they haven't given the opportunity as drill imgodi then sibabona the time bona sibe kuya kuphela befuna ukuvotela masikhuluma nabo abafiki la sesigaba even u councillor asihlale labo kathesi nje silama bridges siyakhayo sicawule sisosele thina siyakhila isikolo sephumuza sithethwe imini siyareportelwa bonke labo MP bareportelwa nguhead babuya bazobona but akula action sata ngoba sasizwela abantu abethu thina abasokolayo abashangelanga beqandela sasirufela sisosa sihlanisa le nhlane uthiwa yiphuda Phumuza Development Association se-South Africa besinceda thina siyathenga sina singena yi-labor saphinda futhi sakha ama-bridges athi ekumane kuduza nomanehal sisosela futhi akukhethe testament saphinda sazodirectora futhi ibridge ngubusinessman uvuka uDennis Banda zaliyakha futhi lezi lepha bona as government azasibonela ukuthi wabalenzayo but comes to uma-levies bafuna ukudrina imali kithi ukuthi sibhade ama-levies even enkomeni silendwangu sohlupho
umkhwelethi moyo wephumuza sauthi isebhuko kodandanjena. Ayizwi libe linile kodwa pho kwezinye indawo hhayi silimele inyawo ukuthi hhayi kayisitholanga nje ongathi kuyancanga okwamumbu so indlala yena vekayiphiayisozikhelizabelokhu ikhole iqhubeki siyaphambili ngoba lapho into esiyijayele kakhulu inyawo ukuthi manje pho hhayi kayisakhulukelanga ukuphumelela njengeminyakeni siphunga ukukhangela nje amahlanga wodwa nje hayi amadlelo thina endaweni ephumuza amadlelo bekhona njengezulini nethile hayi njani kukhona mpela so inkinga ethuphayo nje kungathi umkhuhlane athola inkomo kwesikhathi siqhula zitshaya umkhuhlane but bese sithenga imithi yakhona.
Wena-ke sikhangele khonapha-ke abantu izakhamizi zithi zikhangelele kuwe phela njengosobhuku labo ukuthi-ke bazathiwani endlala leyo zabathini abantuka
kungena selokho asikhangele ugovernment ukuthi aye ngafaka izandla esincedise kancane ngoba indlala sifile impela ayikhona ayamanzi kodwa hayi inkomini esifweni ayibesakhona maybe ngenxa engasekubalekela khatshana nyana
ukunatha ke wona njani
ukunatha hayi ebangekho ke manje abantwini hayi ebantwini ikhathi esiningi vele sithole nzima ngamazi sinapha emfuleni emangweni omude ongahamba maybe 1 hour siyakhona emfuleni uhulumende sihlala sikhalaza pho hayi ephonga ukuthi hayi nzazampa uncedisa kodwa kakala lapho uncedise khona.
ngikukhuluma lo Joshua Dokongwana Moyo ukhumuzwa sawu lapha silohluphole lwamanzi kakhulu amanzi yasihluphayo atholakala masla madamu asila migodi nyamazana nje ezinye zesihluphayo kona lapha ondwangu ndovaindova basilazo lendwangu kakhulu hhayi noma singabulawa nje sibe le ndlela yokuthi singazifike sizixoshe kanjani
amabele
hhayi silimile kodwa hayi siwo amaizulu libe likhona liningananyana kodwa sesukela baleka nje obona kukuthi sikwenze kuomile amabele azalanga.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 abakhulume lo Ezra Chisa Sibanda we-Studio 7. Kwezemidlalo wayengukaputeni waphinda njalo waba ngumqeqeshi weqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi uHeath Streak usemisiwe ukuphatheka kulo mdlalo weminyaka eyithoba minwembili elandelayo ngemva kokutholakala elicala lokwephula imithetho evikela inkohlakalo emdlalweni kakhilikithi. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngocweleyo.
Umbiko okhutshwe yinhlanganiso yelawula lomdlalo emhlabeni jikelele International Cricket Council uthi uStreak uphatheke kwimisebenzi yenkohlakalo ngesikhathi eqeqesha amaqembu abalisa iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi kanye lamanye. Intatheli izindaba yezemidlalo uDumi Praise Dlakama uthi udaba lolu luveza obala uba kule mpondo akufihlwa emgodleni ngoba kube khona impumela esolisi yabaningi ngesikhathi uStreak ngumqeqeshi weqembu lesizwe.
Khathesi sengisala sengilensolo ukubana ke kwakuliqiniso yini ukuthi sadliwa ke umdlalo lwana weCricket World Cup qualifier esadliwa iUAE khona lapha eZimbabwe kuma qualifiers esasiwa hosta ke sakhutha ukuthi siye kuWorld Cup. Ke kwaba into enzima kakhulu ukuthi abasekeli bemgodlalo wekhilikithi bawu-accepte njalo nxa sokuphuma indaba ezinje so sekuchiya kule mbuzo eminingi bana ke sadliwa ngempela ngombe kwakulokunye okwenzakalayo. So hayi mina ngiyajabula ukubana ke umdlalo wethu sokuyisikhathi ukuthi ke ukugeziswe sibone ukuthi nxa siyaphambili silonisisa ngapi.
Incwadi elotshwe ngabe ICC ithi amacala amahlanu besethiswa uStreak abalisa ukupha imfihlo yeqembu kulaba benza umsebenzi wokubheja ukukhuthaza abanye abantu ukuba bephatheke kwimisebenzi yenkohlakalo ukungatsho ukuba uphiwe izipho njengesibongo ngemva kokwenza okungekho emthethweni ukungacebeli labo ababemsondelela befuna ulwazi olungathuthukisa imisebenzi yabo yenkohlakalo kanye lokuzama ukufihla ubufakazi bokuba uphatheke emisebenzini yenkohlakalo. Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kwezemidlalo elizweni leZimbabwe e-Sport and Recreation Commission ikhuphe umbiko isithi isicele abe-National Prosecuting Authority ukuba becubungule ukuba uStreak akayephulanga yini imithetho yelizwe njalo kungatholakala ukuba wephule imithetho le kuzamele yajeziswe. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Woza Friday kuliviki silomculi womdumo werumba uSifundo Nkala uhamba ngegama lokuthi Mazwamahle Super Sounds Band yena ke odabuka enkaye. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Tela emakhaya awukho omunye umculo ojabulisa abantu njengoye rumba. Namhlanje sethelele komnyama ubambile enkayi siphethe wona lo umculo. Azithe.
Usifundo lo. Lalela. Ukusela kwamima la isikubuthi.
Ibizo lami uSifundo Nkala. Ngiphuma enkayi eGwamba. Suke enkayi eGwamba ngaza lapha kobulawayo. Ngithe ngifika lapha kobulawayo vele bengile talent lokucula. Ngaqalisa ukucula olomosi ndobo 3 years ngicula. Okumanje i-album leni lami lokuqala.
Ngithi ukusela kwamima la isikubuthi la isikubheka.
Usifundo usebenzela abaculi abaningi bomdumo werumba abayibo abamenza laye wathunukala ukuthi enze owakhe umculo.
Aqala ine 15 years ukuhlabela. Ngaqalisa ngeondox junior ngahamba kibo magwaza la kuhamba ngidi imlambozi hamba ngidi. So kwanthunuka kakhulu ngafunda
ngazokuba lonkinga umfowethu waselupane nguye owanthuneka kakhulu wathi mfowethu asisebenza ngiqalisa ke ukucula kuye saba sonke ngabe sengiphuma kathe sensiba ngedwa sengiphupheleli igama elithi mazi wamahle super sunday
lakhe elitsha elitshisayo aliphekele uZulu
i-album lami lokuqala libhalwe imazwi amahle super sound band ingoma yokuqala ukuswela kwami imali esifile uJohan 14 uthando isiphiwo sami bazali bami imali okwangenza ngakhetha irumba ukuthi umculo lo very talentile lingisukela lo phansi from ekhaya ngigida kakhulu so lokuphupha izingoma so igama lelithi imazwi amahle super sound ngaliphupha ngaliboniswa ngabe sengiqala ke iband
Sipethe indlala delika Mosa Mahle Super Sound Band. Abalaleli bangawuthola ngapi?
Okwamanje kathesi ingoma zami zikhona angikavile company engancedisa from ukuzithengisa kodwa but okwamanje ngiyabhoda kobulawayo ngiyapromota iCD lami. So eyabezifuna nitholakala ku WhatsApp or ku yamfonela ku number
0716840024. Kwajiselo mazwa mahle super sound band usifundo nkala lo kutelo hoza hoza Friday asikoko cheni sijabulene ngomculo wakhe era sonde mnandikini lonke igama lami ngu Ezra Jesus Bali
Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party abotshwe ngenyanga edluleyo amiswe phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo njalo akhangelelwe ukuphindela kulo umthethwandaba mhlaka 28 kuyonale inyanga kukanti athi adinga imvumo yokutshengisela ngesonto selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekele mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.